la mugela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungami linkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla uziphathelene mfundisi
sihlangane njalo silokhu siphezu kwendaba yethu yephasika, indaba yovuko, indaba ye-Easter. Bakhona abantu abadalwa uNkulunkulu bephelele, bengelasici, bengelani. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi inhliziyo zabo zagqibeleka, zavaleka, azange zaqondakala ukuthi yinhliziyo ezinjani. Njengoba sibala kuLuka chapter 24, ivesi lika-1-2 sizakuphinda ngokuphangisa ufundeka kanje. Kepha ngosuku lokuqala lweviki izontwela nezansi bafika ethuneni bephele amakha ababewalungisile bethu bafumana itshe liginqiwe ethuneni. Indaba yokuvuka kukaJesu kayisiyombali nje, yebo yenzakala, kodwa-ke iyedlula lapho, iyedlula ngokuthi umuntu wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, waphiwa zonke izinto ezingamenza abe ngumuntu ongcono, ukuthi abe ngumuntu okwazi ukuhlalisana kuhle labanye abantu, kuze kube ngabantu abazakwamukeleka phambi kobuso bukaNkulunkulu. Zihlobo ezithandekileyo, abantu okubehlulayo yikuthi inhliziyo zabo, njengoba sesatsho, zisuka zivaleke ngenkalakatha elitsha. Umuntu afise aloyise, umntwana afise ukubana ancede abazali, behluleke ngaloko okumehlulayo. Abanye abantu behluleke ukuhlalisana labomakhelwane, abanye abantu lemisebenzini akusebenze kuhle labo ngoba inhliziyo zabo zivale inkalakatha elitshe. Ezinkonzweni abanye bayehluleka ukuthi bahlalisane bakhonze kahle labazalwane ngoba na inhliziyo zabo zigqitshelwe zivale ngenkalakatha elitshe. Abantu bayafisa ukuba balunge, bayafisa abaningi abantu ukuthi babe ngabantu abamukelekayo emphakathini, emndenini, laphambi kukaNkulunkulu, kodwa kusesezankalakatha zamatshe ezibasibekeleyo ezenza bangazi bafeza izifiso zabo. Abantu ngazi babone behamba benje, ngakho umuntu ehluleka ukuthanda, ngakho umuntu ehluleka ukuxolela, ngakho umuntu ehluleka ukuhlalisana kuhle labanye, ngakho umuntu othanda izinto ezimbi, wonke umuntu uyaloyisa ubana ngabe kwenza okuhle. Sengitsho labazali imbala abazaziyo ukubana bayasilela entweni ezithize, kulokhu abayikho khona kabafisi ukuthi abantwababo babe njalo. Wonke umzali ufisela umntwana nake into enhle. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, inhliziyo zethu zisindwa ngamatshe okumele asuswe ukuze sibe ngabantu abangcono. Abanye abantu umuntu aswele lobuthongo, aswele ngisho lalokhu okuthi ayi-appetite, ngenxa yokuthi kule nkalakatha yelitshe uyadinga aswele ukuthi kambe lelo litshe angalisuselwa ngubani. Abanye baze bahambe ezinyangeni, abanye badinge labaprofethi, abanye badinge labopastor, lalabo kuthiwa ngo-man of God. Angitsho ukuthi kubi lokho, kodwa ngisho ukuthi kuyabe kuzindlela zokuzama ukususa ilitshe elivalele ubuhle ngaphakathi kwabo. Kodwa-ke nxa sinanzelela sibona ubana ilitshe leli lingasuswa nguye owafa wavuka uJesu Kristu waseNazaretha. Ingabe uyakukholwa kumbe akukholwa, kodwa kuzame ulahlekelwa yini uzama ukuthi ilitshe leli elisibekele lavalela ubuhle obungaphandle kwenhliziyo yakho elisuswe. Ake sizameni ukususa amatshe siphile impilo engcono. Nxa kade sile nhlamba zakhethiwe ngoba uJesu onguye owafa wavuka wafela khona lokho ukususa amatshe avalele ubuhle ngaphakathi kwethu. Inhliziyo yakho inhle, ungaba khona ukuthi ivalelwe nje inkalakatha yelitshe. Cela uJesu akugiqelelele nje, ukhululeke ube ngumuntu owamukelekayo emphakathini. Sikhuleke babathuxe ngcwele amatshe asisinda nephasika leli esisuka kulo esilokwethu phakathi kwalo. Sicela uJesu asiginqile lawo matshe, sibe ngabantu abamukelekayo emndenini, emphakathini, donkile lapha ngoso zakho. Amen.